sobe imhlala yenza ukuthi nxa izikolo zivulwa thina njenge-athuzi sibe nohlelo silwenzayo sibhikithela i-$540 lo nyaka sikukhangele sathi thina singayabuthana e-Harare siba lenkinga yokuthi sigcina sesilabanye bethu asebebothiwe nje ukuthi kathesi silabanye bethu abalitshumi lasithupha 16 ababotshwa last year besiyamelela i-NJMC esasikhangelele khona sizakhwezela imali lo nyaka sithe sithi ukutshintsha indlela esisebenza ngayo amalunga ethu asemkhankasweni onzima kathesi lapha abakhona ukuncisa abantu ukuthi bezobancedisa ukukhuluma ngezinto ezigoqela uhulumende ikakhulu upresident wabika ukuthi umnyaka lowu education izabe i-free kuyinto ayeke yayenzakala emuva le abantu asizange sikulandele lo nyaka usekukhulumile imbhikitho wethu okunye sizabe sikhuluma ngakho sifuna ukuthi kugcwalisiswe nguhulumende yi-state funded education njengoba thina vele siyi-athu sihlala sikhuluma ngayo ukuthi ukuthengiswa imfundo ku kube kulendelwe isisekelo sombuso esikhuluma ne-state funded education nxa upresident wayekhulumele ukusebenzisa njengendlela yokudinga amavoti sithi thina umhlaka-9 usesondele mhlaka-6 sizabe sikhuluma ngakho sikhangelele ukuthi mhlaka-9 akula mntwana ozavibuzwa ifizi siphinde sithi thina nxa ifizi isikhokhelwa ngurhulumende yomntwana wonke ababalisi abanikezwe iholo labo leliyana elalikhona kungakafiki u-2018 October yikho lapho esikhangele khona ukuthi liphosa libe living way nxa sesilapho-ke ku-$540 iyisebenzi zonke sesingaqala ukukhuluma ngokuthi iyenelisa yini abantu
nxa sesibuyela kumkhankaso wenu lo eliwuhlelileyo ukuthi ube ngolwesihlanu ngobani elibanxusayo ukuthi babe lani kulo mkhankaso njalo libona ungasiza na kuzikhalazo zenu
kwakuqala thina singamalunga e-athuzi sinxusa ababalisi esisebenza lapho abantu bakuqala abesibili abantu esibanxusayo ngezinye izisebenzi zikahulumeni ngoba singathi thina sikhankasele i-$540 asiyifuni singababalisi sonke siyifuna zonke izisebenzi zikahulumeni ze-$540 abanye esibanxusayo ngabazali lathi singababalisi singabazali thole nzima ngemali yokubhadala ifee thole nzima ngendleko ezidingakalayo esikolo ngokunjalo abazali bonke siyabancisa laphana ukuthi khangelani kulinde sithembisa ukuthi iyabhadala ifee futhi free education 2023 kanye not free education next year kodwa lokho sikhuleka sikhokha indleko zesikolo sinxusa wonke umuntu osezimbabwe ukuthi akhangele ukuthi uhulumende uyalandela yini akukhulumayo umkhankaso wethu kakhulu kakhulu nokuthi sithi uhulumende kayenze khonokho akuthengisa abantu
abe-accountable lizakwenza umkhankaso lo lingaphi
sikhangelele ukuthi lapho umuntu akhona bayendaweni abangafika bahlangane khona bebaningi ngokunjalo izimbabwe yonke sikhangelele ukuthi ngesikhathi esifanayo kuzabe kulo mbhikitho nalowo abantu bethola amaplakhadi behamba bekhuluma abanye bezithatha amavidiyo bekuposta ku-social media kodwa physically sikhangelele ukuthi lapho abantu abazabe bekhona baqoqane bayebuthana kwenye indawo bayenze umbhikitho nalowo bona ukuthi uhulumende uyeqa esithini
kule nhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eyababalisi njalo balobe incwadi beyilobela i-Public Service Commission hlabela ngomanye yini labe-Progressive Teachers Union
i-Progressive Teachers Union siyahlangana layo kumbumba yethu yama-union ababalisi i-4 ngokunjalo esikwaziyo nxa bebhala incwadi ebhale i-Public Service Commission bakhuluma ngendaba yesala bakhuluma ngendaba yomholo bakhuluma nge-$540 okuyiyo ingoma esiyihlabelayo lapho ekutheni thina bona babhala incwadi labo kodwa sizabafinyelela nje sisebenza labo bazaba yingxenye yomkhankaso wethu nalo esinawo.